Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuhlangana kwephasika le-independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifile? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifile?
Abakholo lwesiKristu abeZimbabwe bamanyene lamanye amakholo emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika.
Lokhu kudala umacathelana. Iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye, banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kuwoza Friday kuliviki njengoba kulikhefu lephasika, silethulela ingxoxo lomculi odabuka eZimbabwe osehlala eBhilithani, Angelina Mhlanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamanye amakholwa emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lephasika. Ingcwethi kwezokholo lwesiKristu kanye lenkokheli yalolu kholo zithi elonyaka ikhefu liqakathekile kakhulu ngoba lilandelana lokunanza ukufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachume amathathu lasishiyagalolinye lathola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zokholo lwesiKristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu omabili la njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuzulu weZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi kungu-Dr. Lamiel Phiri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwano bethu loNkulunkulu bubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lozibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula, walethwa yikuzinikela kulokuhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. UJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze uba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho ukuqondana kwalamakhefu.
Ukuthi kuhlangane le-holiday ye-independence lapha eZimbabwe, hayi ayisikho ukuhlela komuntu, kodwa ke ikuwelana kwezinto nje esingathi ke yi-coincidence. Into nje edanisayo yikuthi sithakazelela i-Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto, ukudla kubhadlile elizweni, abantu ke bayahlupheka.
Unobhala jikelele webandla le-Church of Central Africa Presbyterian CCAP umfundisi Kingstar Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Nangesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile, yebo, kodwa lokho akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele. Hatshi
unkosikazi Primrose Bison Mandenge okhonza SCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano bukhona phakathi kwelamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sephasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Aso sikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Aso sikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwephasika le independence kuqhakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo oqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Kwele Zimbabwe ikhefu lePasika liqhakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulelizwe elinesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela kuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Wosenjalo umfundisi Mpindebele uthi lesi yisikhathi esihle lapho okumele iningi likhululeke khona, likhululeke elizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Ngenjwayelo ikhefu lePasika livame ukubona iningi labeZimbabwe elisebenza phandle kwelizwe liphindela ekhaya ngobuningi ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulo mehluko omkhulu, noma nje kulabanye abaphakamileyo besuka eHebron besiya ekhaya, inani labo kade liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngekhefu linye. Esilindweni samabhasi edolobheni leHebron, amabhasi ahambela eZimbabwe kade engagcwalanga kangako kungaphithizeli. Omunye oweZimbabwe ohlala eHebron, umnumzana Eric Madlala, uthi yena ubone kungcono ukuthi athumele imali ekhaya hathi uhamba yena ngokwakhe.
Into zinzima ekhaya, uhamba kuncedi ngoba ngizasebenzisa imali eningi, ngakho ngibone kungcono ukuthumela imali ekhaya ukuze iphathise.
Unkosikazi Emily Dube uthi iPasika yalonyaka ifike bengakaholi emsebenzini okwenze ukuthi kube nzima ukuthi behambe ekhaya.
Sifiso besikhona kodwa imali kayikho. Lesi yisikhathi sokuthi ngabe siyahlangana lezihlobo labangane ekhaya. Asitholi amathuba amaningi ngenxa yokubambeka emsebenzini.
Kodwa noma nje abanye bengahambanga ekhaya, kulabanenganyana abachaphe umngcele besiyabona izihlobo labangane. Umnumzana Andreas Sibanda ongomunye ophuma esiya kobulawayo esithi angeka khutha ithuba lokuyafika ekhaya.
Ikhefu le-Easter lisinika ithuba lokuyalunguza ekhaya ukuthi sibone abanye ukuthi banjani, ngoba leli thuba sizalithola njalo ngomnyaka ophela, amanye amaholiday la aba mafitshane phakathi kwesikhathi.
Abanye njalo abafana lonkosazana Samukeliso Dube bathi lesi yisikhathi sokuya enkonzweni njengokutsho komlayezo wePasika.
Ikhefu lePasika lisinika ithuba lokuthi thina njengamaKristu sivuselele inkolo yethu, ngakho mina ngizabe ngisenkonzweni.
Kusenjalo uhulumende weBotswana ubike ukuthi umngcele weRamokgwebane lePlumtree kawusoke uvalwe ukuze abantu bedlule kungela ongabavimbela. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Yebo ke lolo asilo udaba ebesithe sizalithulela lona, kodwa lapho ke uMartin Ngwenya obesitshela ukuthi ngesikhathi leqala ikhefu lePasika abanye abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bahambanga ekhaya besithi babone kungcono ukuthi bathumele imali ukuze iphathise abemuli lapho intengo yempahla lokudla iqhubeka iqonga. Okwamanje ke sesilethulela ingxoxo lapho umfundisi Mpindebele esithi lesi yisikhathi esihle lapho okumele kukhulekelwe khona ilizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Into zimbi ngempela, kodwa khona akumelanga silahle ithemba ngoba impilo vele injalo, kuyakuba lokuhle kube lokubi. But okuqakathekileyo kithi lanxa sikhangele leli khefu le-Easter, lisipha ithemba elikhulu kakhulu ngoba isiphambano sikaJesu vele sona sipha ithemba. So ngingathi mina kubalaleli, hayi ngiyabezwa sibili, into zimbi kuleli. Ngakeni sibambelele, sibekezele, singalahli ithemba. Sibambelele kuJesu, sibambelele kuso isiphambano sikaJesu. Okuqakathekileyo kakhulu yilo lolo ikholo lethemba esilalo. So ngiyabakhuthaza abalaleli ukuthi singalahli ithemba bakithi, lizaphila kulunge phambili.
Ngamanye amazwi mfundisi, liguqa nje ngamadolo ngaleli khefu, liza lifaka enkosini ilizwe leZimbabwe ukubana ingenele kube lobubelo.
yikho kanye baba uqhakathekile sile ukuthi sibe sibambelele ekukhulekeni sase sikhulekela ukuthi kube nombelo kodwa okuqhakatheke kakhulu ukuthi phakathi kokubi lokuhle sibambelele kuJesu umuntu wazi uJesu yikho manje uqhakatheke kakhulu ngoba okunye njengoba nansijo nje uyakuba lokubi kube lokuhle impilo vele njengoba nasiyazi injalo but uqhakatheke kakhulu ukuthi lakukho konke esidlula kikho kumela ukuthi ithemba lethu ukholo lethu kumele singabi lokuhlela kuza khonapho ke uqakathekile ukuthi sibe yilaba abakhulekayo sikhumbula ilizwe lakithi sikhumbula wonke amazimbabweni abalapha kuleli labasemazweni mhlabajikelele kumele labo sibe sibakhumbula siphakamise isiphambano sikajesu sibaphakamisele enkosini ngokukhuleka nasingalahli ukholo lwethu singalahli ithemba lethu
Loke umnumzana Mpindebele umfundisi wabexoxalo ntungameli inkomo we Studio 7 ekwabulawayo silokho sikudaba lunye izakhamizi zecholocho esabelweni sangenyakatho emandebeleni siveza imbono ehlukeneyo mayelana lokunanzwa kwelanga likazibuse likamhlaka 18 Mabasa lona elinanzwe izolo besithi kubo yebo leli langa elihle kodwa halila zithelo ezigabeni sabo Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zecholocho zithi lihle kodwa izithelo zalo yibo azikho ngoba ziphila nzima okwedlula ilizwe lingakatholi uzibuse. Umnumzana Thabani Ndlovu isakhamuzi secholocho uthi baphila nzima loba nje ilizwe linanza ilanga likazibuse.
Yofana ngavele yadura zizitulu kuyadura yonke into. Ngifile kona yikho emagarajini zithwele nzima vele independence wesedlala ngawo emagarajini kwanamafiweni. Yonke into iyadura bavuma ukuthi yenza amabhondi babuthisa amarandi. Thina sisebenza egoli phela sisebenza eZimbabwe. So egoli sithwele nzima bathisa amarandi esitolo. Amabhondi abavuma bathi amabhondi abafuna.
Umnumzana Nkosana Mkhwananzi uvumelane loNdlovu ethi amabhizimusi awahambi kuhle loba nje kulokuthula echolocho.
Hayi lona ilanga konke nje kuthule ukhanya nje kodwa hayi umomona uhamba kuhle kodwa nje hayi kuthule kakhulu kubhizinesi hayi akulalutho njalo ubona sihlezi kangaka.
Umnumzana Chamji Ndlovu uthi akusilanga elitshengisa uzibuse lentokozo.
Mina kandiboni kulilanga elihambayo ukuthi litshengisa uzibuse. So ke hayi independence lapha khanya nicubile. Iyacuba kahle siyohamba ngendlela esijwayeleyo.
Osakhulayo uKhuphukani Ndlovu uthi lihle ilanga kodwa kalisela njabulo ngoba isimo somnotho simi manzonzo.
Uzibuse is ilanga wona uright sibili ilanga kumele silicelebrate but nxa sikhangele isimo esikhona kikathesi akula ndingeko enkulu kakhulu ukuthi ngicelebrate ilanga likazibuse. Nginganika umzekeliso ukuthi izolo nje kumbe kuthanye isinkwa sabe sikhwelile izinto ziyakhwela ama-salaries abantu akhwela kancane kodwa uthole ukuthi izinto zikhwela kumbe ka-3 ka-4 kula ma-salaries abantu so ukuthi ngithi ngiyakholisa independence yami kuba nzima.
Izolo echolocho bekungela mcimbi wokunanza ilanga likazibuse loba izibonakaliso zokuthi likhefu. Iningi labantu belikhala ngokuma manzonzo kwesimo somnotho loba nje kuthanye umongameli Emmerson Mnangagwa kunkulumo yakhe yesizwe ethembise ukuba uhulumende uphakathi wokulungisisa isimo somnotho sona esesichiye ilizwe lisekuyangeni obesabekayo. Izolo abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labaphandle kwelizwe bebenanza umnyaka wesimachumi mathathu lasifica munwemunye 39 ilizwe lathola uzibuse. Kodwa echolocho amabhizimusi ebesebenza kungela ubuthana kwabantu emkhosini wokunanza leli langa. Ngimele iStudio 7 ngisecholocho. Nimo Anastasia Ndlovu.
Wo ku-Life Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabaningi ngaleli khefu lephasika. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 0012-465-0318. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo le-MDC ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kodwa sokulenyanga ezimbalwa kungela kukhulumisana njalo ababili laba bekhanya besenza umacatshelana. Kambe kungenziwani ukuze laba bakhulumisane ilizwe libe lengqubekela phambili? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandwe Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Angiston Svanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngafanisa le ntombi lejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Umnumzana Chamisa naye ujika kamatantram esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma afake ama-conditions akwaziyo ukuthi asuzayenze. Aqalise ngokuthi Mnangagwa kasiye president angisuze ngikhulume laye kodwa yena wehluleke ukuprova ekhoti ukuthi Mnangagwa urigile ama-election. Sibone Mnangagwa laye elokhethi uyancinsa uChamisa elokhu edlala umacathelana. Iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze Mnangagwa abaxuthele izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela. Akulani lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona yini obaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo Zimbabwe Council of Churches bayayenza imizamo kodwa uhlupho olusuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu. Kusuka kube sekusuka labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwamanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu ngoba lapha ekhaya kasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuZanu abanye bakuMDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungeZanu, ungathi uyakhuluma ukuthi ungeMDC. So khonokhana kungathembani yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo le yenziwa ngabanye abantu abanjengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.
Umnumzana Angiston Svanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ingcwethi ezicubungulayo ezombusazwe zithi okungehlisa intengo yempahla elizweni yona ekhuphuke kakhulu kunsukwana ezedluleyo yikuthi uhulumende aqede inkohlakalo kumankampani akhe ukwenzela ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza uzibuse izolo, umongameli Emerson Mnangagwa uthe uhulumende uzasungula izitolo zokupheka izinkwa ezamabakeries kanye lenkampani yeSilo Foods Company ukwenzela ukuthi abantu bethenge impahla ngentengo ephansi. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu kungasebenza okwesikhatshana njengohlelo lwamabhasi ezukho bese kunyamalala nje.
Udubo uhulumende engafuni ukuthi alukhangele yokuthi ilizwe leli lisebunzimeni obe-foreign currency. Asizuzi i-foreign currency eneleyo ukuthi senze esikufunayo. Uhulumende alisilo business lakhe elokuthi yena afuna amakhampani esenze konke. Kumele kube nama-business enza lokho hashi uhulumende. Okwesabisayo ukuthi siyabona amanye ama-companies kahulumende abo-GMB, abo-Zinara, ama-Paracetamols, abo-Tel 1
ule corruption emangalisayo, ule corruption esabisayo. So ingaba indlela na eyokuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi corruption, ama companies angabuya sibili siwabone kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela e profitable. IZimbabwe kathesi isiguqe ngamadolo izinara kule khona kule corruption esabisayo. Siyakwazi GMP ufuel singathi economy yonke igcwele i-footprint e-corruption ye-government. Aloba ngimxwayisa u-president Mnangagwa bengizamtshela ukuthi achiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi? Njalo kungaqedwa ngani?
Okumele wenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business. Uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawo ahlale phansi iZANU-PF leMDC, ngoba nxa kulokuxabana okukhona khathesi akuboni ukuthi ungaba lempumelelo nje lapha elizweni. Bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye nezimali zabo lapha eZimbabwe.
Lapho ke besixoxa lo mnumzana Masimba kuchira incwethi ecubungula izombusazwe kwezemidlalo. Intathela izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlale namhla esigabeni seCastleleger Premier Soccer League.
Luphelile ukuba liqhude elikhulu kuqembu lomdlalo wenguqela eChitenini ngemva kokuba lingcotshwe okwakuqala emidlalweni yalonyaka yesigaba seCastleger Premier Soccer League. IChitenini lingene kumidlalo yeviki lesine elingelinye lamaqembu amabili abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalo kusigaba saphezulu, kodwa lithewa nge-1 kanyali iqembu lingezi Platinum Stars namhla emini. Loba kunjalo iqembu leli liyaleli lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lemiklomelo yethoba munemunye, kodwa lesi simo singaguquka ngemva komdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu lewangeli le-FC Platinum eColliery. Iqembu lewangeli lemiklomelo yethoba munemunye okutsho ukuba lingahwitha ele Chicken Inn nxa lingathola loba wodwa umklomelo, ikanti iqembu le-FC Platinum lalo lilakho ukugada phezu kwele Chicken Inn nxa linganqoba ele wange ngoba livele lihlezi phezu kwemiklomelo eyisikhombisa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-1 kanyanga le-ZPC Kariba, okuyimpumela elithiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo lingela ngitsho wodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kwimidlalo emithathu eseliyidlale lonyaka. Iqembu leyadala ibengujikilo bhanqale le-Tail 1 kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Intathela izindaba ezemidlalo uNation Gokwarira uthi impumela yemidlalo yanamhla kwevele ikhangelele ngemva kokubona indlela lawa maqembu adlale ngayo phambilini kwemidlalo yanamhla.
Yebo kambe, namhlanje iqembu eleBulawayo Chiefs linqotshwe liqembu eleZPC Kariba. Lokhu bekukhangelelwe ngenxa yokuthi iBulawayo Chiefs yona ngokwayo hayi lokho kuqalisileyo ayikayenzi kuhle ngemva kokuba beke baletha umqeqeshi bamkhipha kwasekubuya omunye. So lokhu bekukhangelelwe iresult le. Kukanti kodwa iqembu eleChicken Inn lapho edibane leqembu eleNgezi Platinum, ngokubona kwami iChicken Inn yatshengisele ukuthi hayi iyasilela, ikakhulu umdlalo abawudlala neqembu leDynamos ngemva kokuba iDynamos ukaptain uDynamos esenikwe elibomvu ukuthi ephume eground behluleka ukuthi bedlale betshengisele ukuthi balabantu abaningi. So akube kukhangelelwa lokuthi iChicken Inn yebo baqalise kuhle kodwa abakhanya abakabi leqembu eseli.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Capes United naseRufaro, kuthi ngensonto iqembu leChapungu lizemukela eHarare City naseMandava. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leDynamo selizadibana khona lele Herentals. Elemanyika Diamonds lizadlala lele Mushwane Stars naseKipo, kuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana lele Triangle United ngasePapa Fields. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uEzra Jesus Panda uxoxa nomculi uAngelini Mhlanga.
lusuku lwePasika, a Good Friday. IBhayibheli lithi lilanga okwabethelwa uJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho ke umsakazo wakho ubone kufanele ukuthi sidinge ukuthi singane ingoma zomdumo wokholo lwesiKristu. Ngaleli khefu silomculi uAngie.
Igama lami ngu-Angelina Mhlanga, ngikhulele koBulawayo eNtumbane nase Nelspruit. Ngase ngifunda my primary eMbokodo Primary School, that is in South Africa, Nelspruit. Ngasuka lapho ngaya eFounders High School just because umama bengu from Nelspruit and my dad from Bulawayo. So I grew up between the two countries. Ukuqala ukucula ngathi ngaqala ngincane ngise-church Nelspruit lakosengwayo.
Angie waqala ukucula esemncane, ukanti ingoma zakhe uzipheke esefike lapha kweLebhelithane.
Ngilama album ayi 3. I'm working on a single at the moment that is coming up soon. It's gonna be a house music and it's beautiful. A UK ngisebenze labo Rebecca Malope beze bebuye lapha. Ngisebenze labo Sipho Makhabane, Benjamin Dube mabebuye lapha. And then ngisebenze lamanye nje ama local artists ase UK. And then ngase ngisebenza la lo Tekshua Zama from Zimbabwe and Lebo Sihobela.
Wabasanda usiphuma kulumsakazo weStudio 7 kuhlelo hoza Friday ngephasikazi lo NG umculo wengoma zokholo lwesiKristu.
Okwenza ukuthi ngithande ukuhlabelela ukuthi ngakhulela koSengwayo and kwakuculwa laphana andiqala ukurekhoda sengifike e-UK. Ngeke ngivume engayingcedisa khona ngolokhu sengiyingonyama music. Usiphephelo aleyo-ke bayayithanda, even masikuma-show bayadimanda ukuthi ngiyihlabele. I-album yes three bathanda ingoma eziningi kakhulu. That album is packed with uluju because kulohlala nami engathi cherisha khona uTekshua Zama. Ngihlabele le ndosa kusa i-EP elengoma eziyi-4.
Zimbili indlela empilweni yomuntu madoda.
Abantu abaningi bayawuthanda umculo ka-Angie njalo bayamsekela okwamagama. Asizwe ukuthi yena utini ngalolu sekelo.
Ngithanda ukubonga abalaleli nge-support elisipha yona. Ngithanda ukubonga ngokuthenga i-music esiyabe siyicula. Njalo i-music kulabo abangakayitholi iyatholakala ku-online stores, iTunes, CD Baby, Amazon. And abafuna ama-hard copies, you can get my album ngokungifonela. I-number ngu-077-518-506-85. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ke u-Angie obexoxa lo Ezra Chisasanda beseBhelithane. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.